sewufikile isikhathi sokuthi nakade bezekhethelwa umongameleli isikhathi sesiphelile laba abanye ama-MPs isikhathi sesiphelile ama-councillors isikhathi sesiphelile osekufunakala ukuthi abantu bayahambe bayivote. So ngaleyo ndlela singathi vele ukhetho lufike ngesikhathi esiphelile abantu belimelele njalo ilizwe vele lizimisele banalimtweni ukhetho.
Abanye bathi amabizo abawatholi kuyini elikubona khona ngapho e-MatSouth njalo ubona inganakusoze kuphazamise yini abantu ekuvoteni?
Thina kebandla lezamtf esiqongosela kakhulu esiqongosela ebantwini ukuthi abantu bahambe bayikhangela amabizo abo ukuthi akhona i-vota store ngoba siyakwazi ubana babambe zokutshintsha kwezindawo sikhangela laphana ngabakuma-constituencies lama-wodi ukuthi babambe kuqunywaqunywa kwama-wodi lama-constituencies. Lokhu kungumlando walowo ofuna ukuvotela kumbe lelo kanhle ekufuna ukuthi ukubana litshele abantu abangabahle kumbe abantu abasekelba ukuthi hambale khayikhamabizweni akhona. Hayi thina kebizo ngathi thina kebantu bezanti sibhizi ngakho
abantu bayahamba bayaswela amabizo nazikele ewadikani esebulilima bahambile ivillage ithethe yasiwa kuwadi 17 esuka kuwadi 1 ibizo yilo lihambileyo levillage abantu bonke basasele futhi kuwadi 1 ukubonisa ukuthi kuzaba le problem enkulu kakhulu. Indawo ezinye abangijele zona bebefika banika amaphepha kuthiwa khona kuzachekwa bethola amabizo engekho lokusibonisa ukuthi indawo eziningi abantu aseze bevote kakhulu endaweni lapha izano p f ezaze ukuthi ayinasapoti sithela abantu bahlangana nama-problem kakhulu. Siyakwazi ivethu ngendlela esebenza ngayo ngoba siza kuthiwa kulenye i-organization esikhona isazi eyiyona ebhodabhoda ikhona khonapho leyo ndawo abantu bakhona ababhizi sizothi labantu bebandla elehlulekayo bayama futhi khona lapha edize lapha bacheka amagama befuna amabizo abantu.
Yebo siyakuzwa kodwa singayi kumnumzana Nkomo, utsho liphi bandla ukuthi ngelokho ehluleka njalo ujongani ukuthi liyehluleka?
Abantu bezele ke bebiza betizano p f for 43 years kambe ngaba unenkosikazi ungakuthola abantwana for 43 years kambe ngabe uzawathola abantwana semeleniikizanaza 5 years futhi akunanto enjengamaleyo. So sizathi ibandla lokuhluleka ngoba kula nokukodwa izinto babo Nkomo engabe kuyeka laphanethi izano p f ingene embusweni iyenzeni sibulawa yendlala lemali yezimbabwe leyangena kathi rt g s sibinayo njengobane nge-mp uyakhala ukubana kula mali izikole ziyadura imigwaqo ifile indlala ingenile izinto ey'tolo ziyadura ethi silikize zano p f sibona ngayindlela silikhuphula.
Mnumzana Nkomo, ungathi okuthiwa ngumnumzana Moyo kufe yini ngesingisi?
Yabona into ekhona lapha ukuthi akula muntu ongaphefuna into embathi komunye umuntu kelinisekela belifuna thi kona hhayi lelana lihle kunalo obviously lizachothoza likhombe konke kakhona. Iqinto ekhona ukuthi ibandla lezamtshef libandlala abantu yikho behlale belivotela abantu inzenze mhlaka 23 August sabe sikhona sibuyela embusweni ngoba abantu bayasithanda abantu babona ukuthi kuyimekezelo ibandla lezamtshef konke lokhu akukhulumayo ubabumona ukuthatha ibandla lezamtshef liyehlulekile ukuthi yena kumbe bakhethe ukuthi bavale amehlo bangaboni ekwenziwa ibandla lezanu p f. Asikhaleni umgwaqo la uyakhuluma ngathi ifile umgwaqo yonke siyalungiswa kunzenzethu khuluma i-government yezanu p f idize ngomgwaqo lesikele ebhetibheti esiya ebulawayo siya efonos sikhale umgwaqo eminenginengi kithi ngapha insiza emgwaqo emihle kakhulu egebiweyo i-government ibhizi akunamuntu esengendlala angikwazi ukuthi abafuna kuphi khalale emadolobheni kwento abantu bakhaya imali yangikhonisa isuka ebantwini abasebenzelayo ngoba ibandla lezanu p f livulile amathuba yabafunayo ukuthi basebenze kunabanye vele abakhethe ukuthi bachothoza kodwa iqinise ukuthi practical phansi abantu abantu babona ukuthi ibandla lezanu p f lisebenzele kuhle liguqule izinto eziningi baphila kamnandi. Ongavuniwe ukungena embusweni wezanu p f ngezathi uthena hhayi akumnandi kuyaliswa ngoba anti i-opposition bonke abantu bafuna phela ibizo. So ngaleyo ndlela abantu bazakhuluma bakufunayo kwentelegraph akedwa kumise ukukhandela ukuthi mhlae come 23 abantu bayibisele izanu p f ngendlela esebenze ngayo abantu bahambisela umongamelelizo kubabe idimina kagongoba ngendlela aguqule ngayo isimo sezibakho eminingi nabantu abavumayo babona ukubane siyangakho njengobandla njengelizwe.
Mnumzana Moyo, ubona umnumzana Chamisa enganqoba yini kulolu khetho? njengoba sisizwa umnumzana Nkomo esithi kusobala ukuthi oza ngoba ngumongameli Mnanga.
Ubaba uPresident advocate lesi family eZimbabwe jikelele yonke indawo yibathi bethembe ukubana ngoza khipha abantwana bezimbabwe edibhidi ekuhluphekeni. Mina ngithemba ukuthi izenqoba ukhetho elize linqoba kakhulu ngoba izinto bona bezalo bayatsho ukuthi bakhipha lesikhipho lezizweni. Elokunye osekuyijabulela ukuthi izalo PF sebekhulumile isipokuphethe nakone bekhuluma isithi thina ngapha emathebeleni noma singavotanga izalo izawini. Sokubonisa ukuthi abantu bemathebeleni kabafuneki njalo sonke ngibiza bonke abezalo PF asebathebeleni hlanza ngezabo inkomo ukuthi liyabona ukuthi izalo PF iyalikhetha kayilifuni wozani ebandleni le-TPC ukuthi livotele avocate lesilijamisa lonke silungiseni ilizwe lakithi libe yilizwe labantu. U-avocate lesilijamisa izaziyeka lelo khetho umhlaba wonke uzajabula labafethu abasedaspora bazabuya ekhaya bekwazi ukubana bezithola imisebenzi ngamanzi esazi abantu baqalise ukuba bemali zabo ezinki yeto kufake imali ngaleso sikhathi uthi kusake vuka imali iphenduke wena sifake inkomo ivuka isiyidonki konke kuyaziwa kulamuntu letrust nebandla lezalo phepu lekwehluleko nalawo mazwi ukuthi u-avocate ujamisa abantu bonke bakamvotele umfana omncane ilabonise ukubana ilizwe limnandi njani ilizwe lakithi. Izalo P F ye-corruption ihamba number one ngokudura kwezinto number one ngokuabhuza abantu number one ngokukhuluma yokuthanda abantu bathele nzima kabaseleyo indaba yebandla lekwehluleko.
Siyabonga ukuphatheka kwenu ingxoxo nomzana Moyo lo mnumzana Nkomo.
Yeah, ubaba Moyo sizahlala mhlaka 23 sesinqobile thini badlalezana PF ehlihlela nje ukuthi nawe ngokuhamba kwesikhathi ngabathi zinobizo dat ikhathilezana PF ube ngomunye wethu ubaba Moyo benzele ukuthi sinqobe ngofanele ngabo ubandlalezana PF sakudinga sekubalekeni ma ngoba nabantwana izimavu izana PF okhuluma wonke umuntu.
Siyabonga baba Nkomo ukuhlangana nawe insizwa enkulu ngicela ihlale phansi caba uzomqabu kumfuka Nkomo owathi nayisi empini ekiliyeni ubana sihlale kahle emabhunini kodwa kathesi amabhuni siyandili abalele sekuwe nomuntu omnyama. Siyabona.